Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinda engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF eMutare.
Kuliqiniso ukuthi kube le kubi okuthize befuna ukumqeda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala.
Intengo yempahla lokudla isikhuphukile ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula.
Izinto eziningi zikhwelile, nxa sithatha imzekeliso into njengesinkwa kathi $130 zimdollars, kathi esikubo $147, $143, $145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngaphi.
Elemelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi alo ukuthi aze phambili ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF eMutare izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi imota kaChamisa ibisedlula kuroadblock ebilabasekeli bemandla leZANU-PF kunye lamapholisa lapho kube lokukhulumisana kubi. Andubana uChamisa lequla lakhe badlule ngesicubu, imota zabantu leZANU-PF zibahlezi esithende, kwase kukhala imbhobho. Olunye uhlamvu latshaya ifastele lemota kaChamisa lwayathutsha kwelinye icele. Ngokutholakala kwenhlanhla, uChamisa labakade besemoteni basinda. Enye imota ebikhapha ekaChamisa ibikwa layo itshaywe ngolunye njalo uhlamvu lombhobho. Inhlanganiso ecwayisisa ukwenzakala elizweni eTim Pachelu ithi ihambise imfanekiso yabacathengelwa ukuthi yibo abakade befuna ukubulala uChamisa emapholiseni, kodwa litshone ilanga kungela loyedwa obotshiweyo. Ngeviki edluleyo kube lesihlangano esifanayo eMaswingo. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Iphathi sithi umthetho phela awusebenzi njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba betshisa izimota, betshaya izimota ngithulo wedwa ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZANU-PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kube le kubi okuthize befuna ukumqeda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala. But siyabonga iNkosi ivuke ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We see Usungu, sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokhu iZANU-PF izama ukuthusela abantu, ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabwean were not safe from ZANU-PF autocratic rule. Ngakoku ngalokho ke siyalala lokho esikhangele sigaphele, sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu usafe. Kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ba ethi behamba laye asikazi ukuthi bangaki balimele bangaphi kodwa ke konke lokubuka ikanti
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ugatsha lwabatsha olwebandla lezanu PF luthi okukhulunywa libandla le MDC Alliance akusiloqiniso lokhu kugcizelelwe yisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba laye othe akusiloqiniso okwenzakeleyo lanxa kule mfanekiso kamabonakude elingayibona kupheji ye-VOA Ndebele kuFacebook. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kusukwana ezisanda kwedlula. Isisindo sedola leZimbabwe emkambo wemali osemthethweni laso siwile sisuka kumadola ayisifica minombili lanhlanu 1:85 saya kumadola alikhulu nqa kuqathaniswa ledola leMelika i-1:100. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ye izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kati 130 zim dollars kati esikubo 147 143 145 zim dollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi ilakto uchago imhlobo etshiyeneyo yochago oluvuthiweyo lolu kati ngabo 50 something zim dollars kati esikubo 70 something zim dollars uthathe layo imchova le kati siyigade kazubko ekati 50 zim dollars siku 60 zim dollars ibhasi si 50 zim dollars from 40 zim dollars kuwezo kusithi ke le imchova engekho emthethweni sasijala ukuyigada kudala ungakabuya uzubuko yona sisukile ku 60 dollars isiku 80 dollars izinto zikhwelile izinto eziningi zikhwelile
sizwa kuthiwa isisindo sedola nxa liqathaniswa le dola leMelika singani laso siwile ungasitshela ukuthi kuyini okuzwileyo ngalokho
isisindo semali yeZimbabwe lokhu sisiya sisehla masiqathanisa lokuthi kadesi emkambo kahulumende iveli sibanga o 1:90 kube sokusithi ke emkambo omnyama isisondela khonapho kibo 1:70 1:90 kusiya kibo 200 kusiya ngokuthi ungaphi komango isisindo semali ke siya sisehla kakhulu nsuku zonke ngoba abantu bagijimisa ukuthi mhlawumbe labo basale bebamba ukuthize nxa sokuthe leso sisindo sagugudeka kakhulu ikubona ukuthi lanxa usiyajinja lola lo kuqambela inamba yakhe esekhanda abalandeli kakhulu liyani imali etshintshwa ngomkambo kahulumende.
Manje zona izakhamizi zithini ngalokho?
Izakhamizi seziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba imali abayiholayo le ntengo abahlangana layo imihle yamalanga kakusahambelani. Abantu iholo kaliguqukanga, intengo iyeqansa nsuku zonke, indleko yezinto abazisebenzisayo iqansa nsuku zonke, njalo nxa bedinga imali yokuthi mhlawumbe bayisebenzise imali eyi-forex ikakhulu nxa befuna ukuyabhadala kumbe ngama-renters lawa abhadala nge-forex kuhle kugugude imali abayitholayo bagcina bephila nzima okunye okumangalisayo ngenxa yokuthi isisindo semali yelizwe lakithi izimdola igugudeka nsuku zonke.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ngesikhathi isithunywa se-United Nations siphakathi kuhambo lokudingisisa ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF lamankampani azo iMelika leBhilitane ziphazamisa njani uZulu Makhaza eleMelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi eleMelika ukuthi aze phambili. Isikolo seMelika eHarare sethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo sinxusa amabhizimusi angaba efuna ukubambisana lamabhizimusi aseMelika usebenzelana kuleli kugatsha lokwethekelelwa kwelizwe lelokuphehla amandla kagetsi ngesola ukuthi aziveze ngoba ekhona amathuba okuqhelisa amabhizimusi la. Okwenziwa ngeleMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende wezano PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngenxa yezijeziso zeleMelika. Zona athi zivimba ukusebenzelana phakathi kwamankampani aseMelika laweZimbabwe. Isithunywa seUnited Nations lesi unkosikazi Alena Duhan unxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi azebona umonakalo athi udalwa yizijeziso lezi. Kodwa eleMelika leleBhilitani aqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF kuphela lamankampani alobudlelwano laleli bandla etheswa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi waqala ukumbuza ukuthi yena izijeziso lezi ziphazamisa njani ibhizimusi lakhe.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain yatsho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, kuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly, esinanzelela ukuthi ke ucuku lolo lokho elisiyaphambili lakhathesi. Njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MTC Alliance labalandeli bakhe esabelweni semaswingo, yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezano PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions okutsho ukuthi ke ilizwe lonke ayisifi ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Sananzelela singakhangela iZimtrade statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America laboBhilithane lamanye amazwe ase-Europe khona phana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempilakahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe sizwela ngesikhathi esinjalo. Kanti-ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane. Mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo siyekele ukube sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe iBhilithane, sidimanga kamazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele. Maningi kungani ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe senza.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi ukuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuchibilika kwesiphangephange njengelizwe. Sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminye eminye esesikhona, baye kuma-rural areas bayoqalisa ama-small to medium scale businesses. Kodwa ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi lamagetsi yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Oh. ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalichumi 10. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,083 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,676 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi bedolobho lakoBulawayo bazaphiwa inhlanyelo lemvundiso phansi kohlelo lwe-Intwasa Mfumvuza. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende usengezelele isikhathi sezinga lokulimuka igciwane le-coronavirus ku-level 2 ngamanye amaviki amabili njalo lanxa uhulumende evuma ukuthi igciwane leli selinganeno. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka ngempela alikho elibi. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela. Ezingena eqopho. Ningasithola zinjalo nezilisa njoba zinjalo. Hayi, mina ngiwuzaphi impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyamcela ulusha, hayi buyani kuzapho. Ningabi niloko nje nizihlayisa amakhanda nishona le nali entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya, angixoshwanga. Ngiyanicela ngithobela la ePransfisher. Uzani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uqhathaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumtree. Uyazi ngempela abantu ikuzokuthaka siboni ngaso linye njalo ngike siye nganxanye ezingemazi. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlulili. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlulili ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wa-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma-60 somethings kusiya kuboma-79 kugcina khonapha. Ngapha sokuphatha umgaba hle bacala ubandlululi. So unkomo kazangabandlulule muntu. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu abethu labo bathole imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi uma sibheka abantwana be-primary, umfundiswa ngotisho yi-1 ama-subject akhe onke. So uma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma isikhiwa asichasisele ngesiNdebele, uyazwisisa. Manje labo bhururu bethu balesoneni hhayi asikutho yabazoni lasilo, kodwa-ke mbona ngani lokuthi sifelisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola yona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Uma galela ama-fastband akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi. Ebofunda kuJoseph Chuma, yabona uJoseph Chuma uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini, noma ekhuluma uyamuza ukuthi hhayi kabi labantu bangaphi. Manje uma galela ama-fastband konke udiliza nje diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela mafasi kwanda ungaba lamagama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi angeke ulunge kumqondisi umqondisi wenza into ekhanya ebona ngisho nayo ingane encane but bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese ungaze kuli hayi sizama ukulungisa lati ngapho kwakithi ngapho
yabo salubonani basakazi be studio 7
labalaleli bonke abe studio 7 abathandekayo
igama ngingulemmo wakomoyo bengicela lengcedise kakhulu bantu bakithi abathandekayo nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi kuthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 47 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi nzalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane sho uma engukuthi ilayo uyayizwa le voice record layo ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwaza kusiya kubokhame khona ngale ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engizikhulumileyo
sanibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise-Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvusa ibhalabhala ukuthi uphahle ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona sithiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele khaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU PF sifuna ukuyikhipha iZANU PF iZANU PF basiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikho thola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha iagenda yethu sesiqala kulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo senza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuna ukubushwa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU PF uqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU PF isiphumile now masisilwa leZANU PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona kufanele abantu bakudinga asiqaleni silwe lebandla leZANU PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU PF uma iZANU PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
studio 7 livuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke bengithi ke ngikhulume nomagalela afakancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu abakhe ukuthi mhlaye wavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze abantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla laye lapho engakhishwa esikhundleni lesokiso uyisithutha umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni lesokiso mase bemkhiphile sezoba sefana lenjalo yani izobe sikhonkotha kakhulu isingaphandle komuzi kodwa imfichayo ekhaya yaphumela phandle ikhonkotha isingaphandle yinto umagalela mafa oyenzayo ukuthi umqondisi elwela thina umphakathi elwele yena elwela abantu bakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqeda lapho uyamjikela ngenxa yokuthi yena uphiwa amakhoyini lawo waphiwayo for manje sewumuntu osejikela umqondisi zwanini bantu bakithi if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle uvele uthule udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka ilishisa okunganani or kuyavuka kubanda okunganani zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa.
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalela ePhalamende yeMelika ecubungula ukwenzakala mhla ka 6 ngoZibandlela, lapho abalandeli bakaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe ababezama ukugenqula uhulumende ibivota izolo ukuthi oyisiphathamandla sikahulumende kaTrump uMnumzana Steve Bannon abotshwe yini kumbe hatshi. UBannon ngomunye wabetheswa icala lokutshotshozela abantu laba abavuka eseganga. UBannon wabizwa ukuzokupha ubufakazi ikomiti le, kodwa yena wala, osekubangele ukuthi kube le voti yokuthi abotshwe kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnotho welizwe leMelika ususiya nganxele. Sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Well, mina ngeke ngithi umkhonomi weAmerica awuhambi kahle. I think isiku recovery stage after iCovid. Njalo futhi kumele sazi ukuthi we are still kuCovid, ngoba iCovid ayikapheli, ilokhu isaqhubeka idisruptor amabhizinisi lento eziningi esifana lalezo. Kodwa esingakusho ukuthi maska ngela iunemployment rate. Iunemployment rate siyehlile, is now below 5%. When Biden take over from Trump, the unemployment rate is 10%. The corner put a gang is between Solu Trump with unemployment high. It's only COVID. The COVID is a valley, some of business, some money, and the Subonuti Kodamanje, I'm a business, I am a Kalugula again. And then Gule situation, Mkaba won't get Chigele, or logistics, which isn't to the Ashota, isn't to Melutin Abe. Ama orders ayenzwayo ukuthi I need to transport from asuke lapho ezilungiswa khona izinto kubo Singapore labo China. Thola ukuthi ama ports amaningi avali, alokhu esavaliwe operator below capacity, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi izinto zifike ebantwini ngesikhathi. So abantu abasebekubona lokho ezifu i-indicator ukuthi umkhonomi awuhambi kahle. Kodwa mina ngokubona kwami, I think uBiden wenza into enhle kakhulu, especially ukukhangelela laba singathi i-population yabantu abaphuwa, ukuthi abanakalele labo bakwazi ukuthi bathole indlela yokuziphilisa above average.
Ngokubona kwakho, ubona ngani umnotho welizwe leMelika ungabangela ukuthi umongameli Joe Biden agcine esuswa esihlalweni kukhetho olulandela?
Well, kuyadependa ngokuthi ama-Republicans azofilda bani ukuthi a-challenge Joe Biden. Ngokubona kwami, ama-Republicans angafilter uDonald Trump akulandlela lapho engibona ukuthi bangamudla ngakhona uJoe Biden, ngoba uTrump wenza ama-Democrats lalaba abangajwayelanga ukuvota awubenza bavuke ngempela, bazisele ukuthi hayi lo asingeke sivumele ukuthi abuse, ngoba indlela abusa ngayo Trump, uTrump ngokwakhe uyi-racist, and uTrump umuntu ozonda the poor, labasebenzi, ama-union awamthandi, abasebenzi abamthandi. So ngoba i-policy zakhe yena ukhangelela ezemalini kubomabhizinisi ukuthi benze izimali eziningi. Silamabhiliyoni amaningi lapha e-America othola ukuthi ababhadali ama-tax, and then yethina ama-ordinary employees sibhadala i-tax every penny oyiholayo kule tax component okumele uyibhadale. Whereas these rich people uTrump melana le mithetho le eyenza ukuthi bafihle izimali zabo, bagcine bengabhadalanga ama taxes. So abasebenzi le general population abawathanda ama policies ka Trump. So ama Democrats, as long as bengabi complacent, bacabanga ukuthi hayi vele sibaningi sizowina, kumele bakhuthaze abantu kakhulu ukuthi njengalokho esakwenzayo ngokhetho lika 2020, asiphumeni ngobuningi bethu ngokhetho lika 2024, ukwenzela ukuthi protect democracy. Ngoba democracy i right now ngendlela abantu baka Trump abazama ukwenza ngo January sikana kutretena i-democracy kakhulu, and America is on the brink of ukuthi lahlekelwe i-status sayo as being i-number one nation.
UMnumzana Dan Moyo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Reston, eVirginia. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eMutare izolo. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.